Kulesi zalwane seZimbabwe ebesisebenza kwele South Africa esigwazwe safela kulelo lizwe. Upaida Moyo Phiri odabuka eMashingo ubikwa ixabane labanye emsebenzini basebemgwaza wachona. Kodwa osokuhlupa ukuthi izihlobo zakhe kazaziwa. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube yena oleminingwane yabantu abangathintwa izihlobo zikapaida moyo alubanazi lalele.
Ujaha lo upaida moyo Phiri ngujaha odabuka esigabeni sasemaswingo. Pho ke ujaha lo ngujaha obesebenza lomna wami ibizo lakhe elinguXolani Ndlovu. Kodwa ke undoda lo usukuwa siba lokungezwani kuhle labanye emsebenzini lapho kade sisebenza khona. Bagcina besilwa labanye wagwazwa wathwalela esibhedlela wathi efika esibhedlela wasetshona. So ke undoda lo njengokuthi esetshonile esibhedlela kunjalo abakwazi ukuthi abazali bakhe ukuthi bengatholakala njani ngoba ngumuntu okhanya engilazi izihlobo ezazakalayo khonaphana egoli. So kungakho nje kathesi labafana nqothi kade bengumuntu kade besebenza laye njalo bemazi. Ingakho-ke kathesi bezama ukuthi bancedise ukuthi kutholakale izihlobo zakhe. Konke nje lo mlungu lo kade abamsebenzelayo ngumuntu ozimiseleyo ukuthi nxa kungatholakala izihlobo zakhe. Umuntu kancedisa ukuthi kuyelelise ukuthi isidumbu sithathu sihambe siyebekwa khona le emaswini.
Abazali bakhe kumbe isihlobo alubanabe lalele bengathinta njani ekade besebenza laye.
Bengayelelisa ukuthi bathathe nanzi inombolo ikhodi ngeSouth Africa ithi 0027 79 022 5335. Ngiphinde njalo inombolo +27 79 022 5335. Noma bengaze bexhumele lami njalo kwezami nombolo ezami nombolo zithi +44 78 656 79 977. Lezo ngiza se England 0044 78 656 79 977. Sikhalela nje kakhulu ukuthi abazali bathole umntwana wabo njalo bengabe nokubehleli besithi mhlawumbe umntwana uyaphila ukathi umntwana sewatshona waze wabekwa waze wangcwetshwa i-government. Nxa kuukuthi sikhona singabantu akukhethelekile ukuthi uvele eMaswingo noma uvela ngaphi noma emathebeleleni noma uvela ngaphi, kuba kuhle ukuthi nxa singabantu siyenelise ukuncedisana lapho esibona khona ukuthi singadlala indima thize ukwenzela ukuthi abazali bathole i-closure. Ngoba namhlanje kungabe kungumntwana wakophiri kodwa kusasa kungavuka kungumntwana wakoDube. Ngiyabe ngingafisi lami ukuthi ngibone wami umntwana mhlawumbe egcine sesiyabekwa ngu-government ngingazi kukathi mina ngingumzali wakhe ukhona omunye umuntu kade ngahlaba ubukhozi kuncediseke ukuthi lami ngithole i-closure ngibekwazi ukuthi ngempela umntana ami akasekho emhlabeni. So sikhalaza kakhulu ukuthi labo abamaziyo upaida moyo Phiri noma abazi abazali bakhe abadabuka kwelasemaswingo siyancenga kakhulu bakithi ukuthi lidlulise umlayezo lowo ukuthi uzefika ebazalini bakhe bayenelise ukusithola kulezi namba ze-WhatsApp noma bafone kulezi namba engizijiyileyo bayenelise ukuthi bathole umntana abo bayenelise ukuthi bayembeka endlini yokugcina.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu. Ubexoxa ecingweni lomsakazo weStudio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.